okwenzeka kakhulu ukuthi intengo zezinto zikhwele lapha eMelika yilo lolu ubhubhani lweCOVID-19 esikhangelane lalo sonke nemhlaba wonke nje jikelele. Into ekhona lapha ukuthi iAmerica ilizwe lemali kakhulu elithenga kakhulu impahla from amanye amazwe ukuthi zize ngapha eMelika. So into eyenzakale ukuthi ubhubhani lolo lweCOVID ngale eAsia amakhampani amanengi abevalile ayiwo asupplya ngapha eAmerica. So i-supply chain yesuke yasiphambaniseka abathi supply chain bottleneck, khonokho ukuthi khona izinto nxa sezingasabuyi ngapha eMelika kusho ukuthi ukuthi uzithole kwezinye izindawo sezizadula. Lokho kusho ukuthi khona labazithengisayo laba sokumele ukuthi bengezelele ama-prices abo ngoba ukuzithola lezi zinto sezidula. So khonokho ukuthi i-Asia yayivalile ngesikhathi se-COVID-19 yikho kwenze ukuthi khona impahla lezi zishote ngapha eMelika, and nxa sesizidinga thina hayi sezidula kakhulu. So intengo zethu asezikhwelile sibili, into yazibona kathesi nama-petrol prices asekhwelile, ukudla khona bezitolo lakho sokukhwelile, le-transportation lakuma-restaurant izinto zonke nje sezikhwelile. Kodwa nje abantu yabona umholo wabantu nje yiwophuza ukuthi ukhwele ezintweni zonke lezo.
Uphenyo olusanda kwenziwa lukhomba ukubana abantu abanengi eMelika bathi kabavumelani lendlela uBiden aqhuba ngayo umsebenzi. Kambe udaba lomnotho lolu, udaba lokukhwela kwentengo yezinto, kungaba kungolunye lwezinto ezenza abantu bathukuthele na ngombuso kaBiden?
Hayi ukuthi khona vele zona izinto nxa zivele zingahambi kuhle elizweni, umuntu wokuqala ukuthi khona abantu bamgcone ngumongameli, uyabona. So umongameli uBiden ukuthi indaba yakhe njena leyana aphatha ngayo isimo se-Afghanistan yiso senje savela saqalisa umnyama wakhe, and abantu uyabona ukuthi lokukhwela kwentengo khona ngathi nje okwenziwe kakhulu ukuthi amakhampani e-Asia ngale abevalile. So kwasoku-affecta i-supply chain ukuthi izinto zibuye ngaphe eMelika, yikho sokwenza ukuthi nje izinto kukhwela kwezinto kukhanya ngani nje nguye. Kodwa sikhumbule futhi ukuthi umongameli uTrump laye laphana wathi ephuma watsho ngelanga lakhe lokuphuma esithi ngicela likhangele i-price ye-petrol ukuthi ingaphi, lizangikhanuka likhangele ama-democrats esengenile ukuthi iyabe singaphi, uyabona. So umbuso wangikhona wona lo eMelika yiwo lowana wokuthi uyabona ama-democrats engangena embusweni labo ukuthi khona bathabise abantu bonke laba baba-promise izinto ukuthi bekhweze ama-taxes, uyabona. Ama-tax engakhwela into eziningi izo ezigcina zi-affecta konke khonokho, ngoba ukuthi khona bebe le mali yokuthi khona babhadale social services wonke laba thembisa abantu ngesikhathi sama elections kumele ukuthi bekhweza ama tax. So yiyo ke inkinga esukube khona phakathi kwama Democrats lama Republicans. Ama Republicans on the other hand abafuni ukuthi khona ama tax akhwele, ngoba bona ba believe khona ukuthi khona nxa umuntu ele imali enengi ungamtaxanga imali leyo iza penduka futhi ezisebenzeni ebantwini abangela mali. You know, zi politics zama Republican lama Democrats esizijwayeleyo lapha eMelika nje mnumzana Nkomo.